amathethi yikufika la.
Achithwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo 10 ahambe ngo 5 kwesikhathi kodwa hayi kwanamuhla hayi ngani kungconywana.
Singathi ke kutshoni khona ukunqama agetsi ecitshwa ephenduka esenze nje.
Akusela into ehambayo ngoba izini lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba akusela business uzaqhasha abantu. Bangayileka ukusebenza ilanga lonke bashayise kungela magesi but ngemantendi babekhangelela ukuthi bahole laziprodactini loni lizwe ngokwalo liyafa nxa kwehluleka ukuthi kube lamagesi izinto zonke zitshelakala.
Ezindlini-ke amafriji enoma enjani?
Akusathengwa vele isikhebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda abo 2 days engekho amagesi so kutho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudla hayi sesonakalele sibile ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayithiwile ayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane.
Singathi-ke nxa usukhangela izithebo khonapho-ke pol icigana senzani selisenza imikhwapha sokungani usekhayeli.
Sesiphile ekhaya sibili ngoba sothebe sesidla imikhwapha nxa uthewo wenelisa ukuthi uthenge manje kathi esanti sikhuluma ngapha semqandeni so ngathi ufake lowo mkhwafu ukuziwome kuza kuthathela isikhathi eside ucina usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so esesikwenzayo ukuthi sesidanela kuyo le imbhida labo khabili
pho kuyaphileka nxa kunjalo.
Kuphileki sibili kuthwalisa abantu nzima hayi kuthwele nzima siba uzovakashela ngapha la ukuzabona kuyafisa ukubuyela ilanga lingakatholi.
Singathi kulo buzima sibili.
Siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisawazi okuyikho.
Pho lingaphuma njani esimeni lesi?
Ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababuthayo labo badonseleke emuva lekhatshana.